Izifuyo ngapha ngenhla yemaNdebeleni emathebeleleni North zisesimeni esibucayi kakhulu. Akulamanzi emadamu, akusela manzi, azisela lapho ezinganatha khona. Kungakho ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu, sezicuba ezinengi. Abalimi abanengi sebekhanjelwe izinkomo ezinengi kakhulu, kungakho ukuthi abantu becwile ebunzimeni obukhulu, becwile ebuyangeni obumangalisayo, ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo. Amanzi awasekho endawo ezinengi, azila zibholane, akula lapha abanganathisa khona inkomo zabo. Ngakho kulobunzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo, lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile, kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi, okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi, ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukhona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha. Sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi, kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi, okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye ezisasele. Uyafumana ukuthi intengo yenkomo, ikakhulu ukudla kwenkomo, ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngemakhaya, ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengakoBulawayo. Ufica ufumana ukuthi koBulawayo isaka le-50 kg lingaba ngamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu amadola, kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi, kubolupane, kubocholotho lakwezinye indawo, sebefaka sebegaqwa phezulu le mali zabo zokuthwala, okugcina selifika sibili kumachumi amathathu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu, okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Siyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapho?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala, lwabhalwa kumaphephandaba, waxoxwa ngalo, lwaba yindaba sibile segudwini, abantu lwabathabisa, kodwa kuyikho ukuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini. Angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela uhulumende ngemali ephansi yona leyo eyayithenjisiwe. Alukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya. Abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo, akula kuncediswa okuvela kuhulumende. Kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.